yebo yebo amakhiwa baphuma embusweni kwangena abantu abamnyama and umuntu omnyama wangena wabamnyama langezenzo embusweni ngoba ayikho into esingayijabulela sesithi sithokozele ezibuya ngaphandle kokuthi ngithi mina into mhlawumbe eyodwa zwi esingayikhuluma esingayikhangelela ukuthi hayi singaphuma phandle sibe sitshayela umpululu ikuthi abafana bakamgandane izipha yakhala insimbi batshaya insimbi abafana bakamgandane ibhulu laze lavuma eZimbabwe yinto esingayijabulela kuphela kodwa ke nxa sesikhangela ukuthi kuyini ebesikukhangelele ukuthi sizakuthola ngozibuse into esiyitholileyo sibili kakhulu ngozibuse ikakhulu thina isizwe sohlanga sithole ukweyiswa sithole ucindezelo sithole ukubulawa sathola ukuhozwa ngabantu makhaza nje lapho esihamba khona yiyo into esiyilethelwe ngozibuse uzibuse usithathele ubuntu bethu namhlanje singabantu nje singamaphepha nxa abantu bezizwe lawo empumalanga besikhanya emazweni amanye nxa kukhulunywa ngokuthi uzibuse weza kukhangelwa ukuthi kambe impilo eliphilwa ngabantu ngesikhathi bengazibusi bebuswa ngabantu bona abamhlophe ababe bacindezela ababe banyusha ilungelo lokuvota le mpilo asebeyiphila ngaphansi kukahulumende wabansundu ingcono yini okokuqala ngesikhathi sibuswa ngusmithi ezibhedlela bekuleminyaka abantu bebesebenza behola imali elesisindo idola yezimbabwe or idola yerhodesia lepound yengilandi bekungutshikile obhanqa kwezinsuku idola yeZimbabwe ibile valu ukudlula ipound yeBritain la ungakhangela imigwaqo esilayo eminingi imigwaqo esayitshiyelwa ngusmith imigwaqo lethala namhlanje abantu bayageza ngamachili emigwaqweni imigwaqo yonke ifile bekumbalwa ngesikhathi sikasmith ukuthi uzokuthiwa kunamagezi
kuyini uhulumende angakwenza ukubona ukuthi abantu abalangisolo njalo wonke umuntu uyathokoza ukuthi eZimbabwe lathola uzuzo
angiboni sithandekile ukuthi uhulumende lo esilaye ulawo amandla lamasu ukuthi engenza into engadala ukuthi abantu bemthande nxa kuza kuba lokhetho oluza kuba khona asihambeni sonke siye ukuthi sicwini ngemva kwezaphu asihambeni siyevotela izaphu abantu ungabanika inhlonipho ubanika uthando ubanika imithi ezibhedlela ubanike amagesi ubanike imisebenzi elomholo lemali elesisindo abantu ubanike amathuba ukuthi bezithuthukise abantu ubafakele umthetho ozalandelwa yini ulandelwe ngenkomo ulandelwe nguwe languye wonke jikelele ukuthi oweqayo lowo mthetho awukhathalekile ukuthi ngubani umthetho uyambopha yikho okufunwa ngabantu lamhlanje.